Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuhlangula 2020 ngo Kip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, kulungiselelwa usuku lokukhuleka kusasa. Ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Iqakathekile kakhulu icoko likamongameli leli ukuthi lisikhumbuze ukuthi abantu sekumele sibe duzane lokuthi sonke isikhathi inhlupho zethu sizibeke ezandleni zikaNkulunkulu.
Abanye abantu bathi kabasoze benanze usuku lokukhuleka olubekwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Yena uyathandaza yini? Ngoba manje simanxibanxiba akaqala athandaze yena athandazele igugu rawondi leyo owayenzayo.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuswelakala kwamanzi.
Isikhathi abuya ngaso ngo-1 ebusuku uyagodola, abe ngo-4 sehambile, siba lawo okwama-hour mhlawumbe ayi-4 or 5 njelo abengaphumi kakhulu.
Kulomunye njalo umuntu onsundu osefele ezandleni zamapolisa kwele Melika. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zokulabantu abedlula amakhulu amathathu lamachumi amahlanu 356 asebehlolwe batholakala benomkhuhlane wecoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi phakathi kwenani leli sokubhubhe abane kwasila abangamachumi amahlanu lane 54. Luthi sokuhlolwe abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 58,239. Abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku yilabo ababuyela eZimbabwe bevela kwele South Africa. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyangalombili 7,808,733 abahlolwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,542 sebabhubha. Uyamempetheka kakhulu umkhuhlane lo kwele Melika, lapho osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa wakuthi abantu kumele bathandaze kusasa ngosuku athi yi-Presidential National Day of Prayer and Fasting ukwenzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ngamandla. Kodwa ke kulabantu abaningi okugoqela abafundisi abathi bekumele axolise uZulu uqala ngokwenzakala elizweni engakabeki usuku lolu. Omunye wabacothoza indlela uMnangagwa ethule ngayo lokhu ngumfundisi uSeni Sibanda.
Ngabe umongameli uMnangagwa ubethathe lolu daba lokucela umthandazo lokuzila walunika amabandla abafundisi. Kwaba yibo ke abaqoqa abantu, kwaba yibo njalo abawulungisayo lomthandazo. Ungabe lobu senzele esigodlweni sakhe, kodwa kube ngamabishops, ngamabandla ababa phambili. Manje ngenxa yokuthi kuphume kungani uyipresident obizela abantu umthandazo, kuba lenkinga yokuthi abanengi bayachedela ngemuva.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Bekezela Maduma, isakhamuzi seGwanda.
Khona ukuthandaza sibililizwe liyawudinga umthandazo. Indaba yecorona iqeda abantu kunzima, kodwa osokuhlupha ukuthi umlomo osuka kuwo ukuthi abantu abayethandaza awuniki iconfidence ebantwini ukuthi bangathandaza sibili kube ngumthandazo ohambayo. Abantu basesedlezinto eziningi abafisa ukuthi ngabazikhuluma lo Mnangagwa ukuthi ngazi yalungiswa lo mongameli uMnangagwa, kodwa hhayi ukuthi beqalela ngokuthi asihlanganisene amakhanda sithandazele ilizwe, hhayi abantu kakubahlali kuhle. Nga ucele nje abanye abantu abafundisi, abanye abantu abanjalo ukuthi bekhulume ngendaba yelilanga lokuthandaza inxenye abantu bebezalalela.
Unkosazana Caroline Moyo uyakusekela okukhulunywa nguMaduma.
Ukukhuleka vele siyakhuleka ukusa kwamalanga ikho kusiphilisayo. Engikushoyo ukuthi umnangagwa angazofuna ukuthi azenze angani uyena uyalazi igama lenkosi akasiyeke.
Umnumzana Sibusiso Majazi laye ulombono ofanayo.
Mina ngiyezwa umnangagwa lento ukuthi abantu abathandaze. Yena uyathandaza yini? Ngoba manje simanxeba nxeba. Akaqala thandaze yena thandazele igugu rawondi leyo owayenzayo. Then bese khuluma ngezinye izinto. Kuthandazelweni abantu izandla zigcwele igazi.
Omunye wabasola okwenziwa ngumnangagwa umnumzana Prince Khumalo ohlala kobulawayo.
Thina njengabantu beZimbabwe nxa kulento kade kumele siyenze bekumele sibonye ukuthi uThixo usivikelile phakathi komkhuhlane lowo nothi ukuthi sithi sicela lapha ikho ngani angihambelani lakho but ekubongeni kufanele ukuthi ngabe siyabonga.
Kodwa bakhona abamsekelayo abanjengomnumzana Peter Ngwenya ohlala eGwanda South.
Kuyabongeka kakhulu umangameli Emmerson Mnangagwa ethi akukhulekwe izwe lonke masikhulekela umkhuhlane lo ukuthi siwuncobe.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Muzi wabo Dube ohlala eJojolo esabelweni seMatabeleland North.
Umongameli uqinisile simathi siyikhulekele le ndaba ngoba le ndaba inzima sibili sazoqeda abantu. Kodwa inkalakatha ukuthi nje abantu begxile emthandazweni ukwenzela ukuthi uNkulunkulu esivikele kule ndaba.
Bayakusekela abaningi abakubandla elibusayo. Omunye wabo umnumzana Believe Gawule.
Engxenye mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela. Ngoba kuqakathekile kakhulu khonoko icebo likamongameli. Njengoba thina singabantu eZimbabwe singabantu abakhonzayo abamesabayo uNkulunkulu. uNkulunkulu nguye kuphela osipha amandla. uNkulunkulu nguye osenzela konke. Ngakho ke konke konke sikubeka ezandleni zakhe. Konke njalo emumeni nalo esikhangelelayo ona lo umumo wecorona. Ngumumo wesikhathi sibili esidinga imkhuleko emangalisayo. Ngoba umkhuhlane lo usutshengisile ukuthi hatshi ngaphandle kokubana uNkulunkulu angenele akula enye into kuphela engancedisa. Mbona ke kuqakathekile kakhulu icebo likamongameli leli ukuthi lisikhumbuze ukuthi abantu sekumele sibe duzane lokuthi sonke isikhathi inhlupho zethu sizibeke ezandleni zikaNkulunkulu.
Akwaziwa ukuthi abanye abantu baza kulandela kumbe hathi okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kumele bakhuleke njalo bengadli ngosuku lolu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abanengi kobulawayo bakhonona ngokungahlanzeki kwamanzi osokubangele ukuthi kubhubhe abanye babo. Abahlala emalokijini akoqela eloluveve emakhandeni lamanye bathi angcolile amanzi abasebenzisa kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi bathwele nzima ngokumelela amanzi zonke insuku abawathola ebusuku. Unkosazana Kwanele Ncube ohlala eCountry Park uthi amanzi kawatholakali elokujini leli.
Into edanisayo ukuthi isikhathi abuya ngaso ngo-1 ebusuku kuyagodola. Abe ngo-4 sehambile siba lawo kwama-hour mhlawumbe ayi-4 or 5 njalo abengaphumi kakhulu. Sicine sehluleka ukukhelela amanzi. Ngesikhathi esinjalo siphakathi kwe-corona singazi ukuthi sizogeza ngani izandla. And enye into ezisa ubuhlungu kakhulu kulazo zonke ukuthi ogogo bazokwenza kanjani ngala manzi. Ikakhulu ngaphe ekuqaliseni kuma-4 lapho i-Country Park aqala khona kwezinye izindlu awaphumi ngitsho. Abantu abasawazi bathatha ebhawuzini. ebhawuzeni langikhona akwazakali loba amanzi angikhona aklini bese silo sicelo sokuthi ikhansili lathi ekhawudri bhakike sizwele njengamanye amalokithi lathi sike sithole amanzi loba ilanga elilodwa nje ziyilanga lonke hatshi ebusuku
umancube uthi amasela asebathwalise nzima ngenxa yokuthi ikhansili ibanika amanzi ebusuku
abantu bayasuka besiya kukha amanzi kwezinye izindlu amasela acine ethola ithuba lokusala engena kulezi zindlu abantu abasuke ngakhona aphinde ahambe emgwaqweni esehlukumeza abantu
siyakhala njalo esinye isakhamuzi seCountry Park unkosikazi noMathemba Ndebele
kukhona iline eCountry Park umama otshontshelwe zonke impahla zakhe lezabantwana ngesikhathi sokuwatcha ekuseni seniso so siyacela sithi ngasi yasizakala ukuthi sithole amanzi ngesikhathi ngoba silodubo olukhulu kakhulu eCountry Park kuyalethwa lebhawuza elivele city council ukuthi lisinike amanzi kodwa uthola ukuthi abantu bayaminyana khona ngale sokungani kuyalwiwa khona ngale kungela order
baningi abakusimo lesi abathi kumele icouncil le ilungise udaba lolu iziphathamandla zedolobho leli zithi zithwele nzima ngokukha amanzi emadamu angasela amanzi omunye wamakhansila edolobheni leli umnumzana Mlandu Ncube uthi uyazizwela izakhamuzi zakobulawayo ngokwezakalayo
yebo sizwile udaba lokuswelakala kwemiphefumulo kuward 15 eluveve and sikhala lemoli ezijiyo izihlobo zabo indaba ukuthi icouncil ike yathatha amanzi yahlola lapho esihlolela khona amanzi sathola ukuthi amanzi ka-contaminated ukuthi alagcikwane kodwa sithe sisiya ngezindlini kuma-containers eluveve sathola ukuthi alegcikwane lokho besikwenze kungakaswelakali imiphefumulo njengoba imiphefumulo usiswelekele sokuyamele icouncil ilukukhangelisise ludaba ukuze sivikele izakhamizi
uNcube uthi kungamanga okwethulwa ngabanye abantu ebulenjini bokuxhumana abathi uZulu usesebenzisa amanzi akhiwa edamu lekhami alencikeza
udaba lokunathwa kwamanzi ekhami asikakhonekthi amanzi njalo kasoze siwakhonekthi singakhulumanga savumelana lezakhamizi
kulabantu abathathu abasanda kubhubha abanatha amanzi angahlambulukanga eluveve lezinye indawo kulabantu abathi ubothwa kukaDelish Ngwaya okuthiwa udlelana nemuli kamongameli Emmerson Mnangagwa kuveza ukuthi kunengi okungaqondanga okwenzakala kuhulumende uNgwaya wetheswa icala lokuthi wathola kuhulumende izigidi lezigidi zamadola zokuthenga ama-masks okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 uMnangagwa lemuli yakhe bathi kabadlelane laye uNgwaya ngomunye wabaqondisi be-Drugs International le-Drugs Consult amakampani la kuthiwa wawasebenzisa ukuthi athole imali kuhulumende i-commission yezimbabwe anti-corruption commission kubikwa ukuthi ihlolisisa lolu daba kulezi nsuku kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana George Jaramba isikhulumele sikamongameli lezinye iziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington lisibamba kumagagazi athi 909 medium wave 4930 laku 15460 kilohertz short wave sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane sokulomunye njalo umuntu kwele Melika ofele ezandleni zamapolisa kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd okuzondise abantu abatshengisele emigwaqweni besola ukubulawa kwabansundu ngamapolisa amhlophe okwamanje uRichard Brooks udutshulwe eAtlanta kule nsukwana nje kungcwatshwe uGeorge Floyd abantu sebephume ezindlini zabo bakhuphula izinga lokutshengisela emigwaqweni besithi kumele kuguqulwe izenzo zamapholisa kwele Melika amemethekisa ubandlululo abantu abacatshangelwa ukuthi badinga ukuphephela kwamanye amazwe abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 sebelungiselela ukusuka kuzwekazi le-Afrika bengene elwandle besiya kwele Italy lakwamanye amazwe abantu laba kabalandaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 Lapho manje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
we senziwe manje.
Ngelo baba mkhulu
masiko
babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa ngamalobolo. Uze sihlaziye udaba lolungu lobaba umnqondo obanzi magonya lo mama uShila Sibanda. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Masibanda, amalobolo siyabona kulezi nsuku ukuthi ukhanya ngazani kunengi ongani kuyahlupha. So ke wena ubona ngazani kuhamba njani?
Amalobolo kahluphi baba uDube. Aba esihluphayo yithi ilobola lizanga lahlupha ngoba ilobola yinto ekhona. Thina sesisahlupha kathesi ngoba asiwalandeli ngendlela e-right. Asisalandeli amalobolo ngendlela e-right, asisalandeli isintu sethu.
Lapho ke uJohn sibila ukuthi asilandeli isintu ngalipi?
Sesigijimisa imali, sesithengisa abantwa bethu, asisalobolisi ngendlela. Ulobolo kwakuyikuhlanganisa abomndeni kudala ukuthi lapha kulotshola vele sizale thina sesikhula vele ilobolo belikhona ngithi kodwa ilobolo bekubizwa ngenkomo bekungakhanyelela ukuthi umuntu uhola malini bekubizwa loba uhola malini loba umalini bekubizwa inkomo zenezo ezifanele zibizwe. Bathesi into esikhona sokukhangela ukuthi umntanethu inkazana kumbe ngithi umntanami ufunde okungakanani. Sengibiza ngokuthi umntanami ufunde kangakanani. Sengicharge more than into ofanele ukuthi ngaba iyacharge. Sesithengisa sisalobolisi, sesithengisa.
Ye, sizwe baba Magonya, abantu sebethengisa la.
Hayi, ngiyamuzwa umama Sibanda Sibili. Into ayikhulumayo Dube into lobuqotho ukuthi ilobolo mdabuko ngokwesiko lethu sivele silalo njalo into okumele ukuthi silondoloze siyichile labantwana bethu sichile abantwana besazi ukuthi kanti vele yona ngkwalo ilobolo i-significance yalo kuyini empilweni yabantu. Ngoba ukuthiwa umama lapho ukuthi kathesi kwezinye insuku ugcina usizo kuthiwa hhayi ungangcono umchadume ngenxa yokuthi amalobolo kakaphu. Abantwana behluleka ukuthi sibachadize ngenxa yokuthi abazali bathi amalobolo kumele aqala aphume kuqala. Kanti-ke into ebivele ikhona ngitsho lasendulo okumele ukuthi lakathesi siylondoloze sigogose ukuthi ngitsho umyanga umuntu okuthiwa umpofu uyamthatha umfazi elalutho liyabizwa uzalobola lapho azathwela khona ithole uzalikhipha uzalobola umfazi azayiphela ithuba.
Ye, khonapho sikhonapho-ke Magonya, siyabona-ke Masibanda okhulunywa lapha ngobaba Magonya kuqakathekile. Kuvele esintwini akutsho ukuthi kwakulotsholwa abantwana, hatsho ukuthi silobola umuntu nje.
Yebo, kwakulotsholwa abantwana yikho phela thubeka phezi yikho ubaba uyatsho khona lapho ukuthi khona ilobolo ungazube ungomyanga ungazube awulalutho ilobolo elivele likhona kutho ngoba ubaba ngokutsho kwakhe lokhu sokuthi ilobolo alipheli ungaze uwe ungela mali uyamthatha umfazi lapho ozoyitholela khona imali uyahambe uyalabala. Yikho phela kudala kwakuthi abantwana lapha sebekhulile sebesebenza kuthi bencedise uyise ukuthi ayenze necedise amalobolo kanina elobolo unina ngithi yinto eyayikhona naleyo and singayibalekeli. Kungathi uyakhangela Dube kulohlelweni luvukileyo kathesi uhlelo elithi sigiya ngesintu sethu ngoba sesibalekele isintu sethu asisafazi isintu sethu abantu balahlekile especially elizweni lethu leZimbabwe silahleke kakhulu ngesintu
sethu. Khonapho-ke Magonya uthi abantu sebelahlekile emasikweni la ekuloboleni akusakhani lokuthi kume njani kuzokuthiwa sokubanjwa imali sokubanjwa umtshato akusaqhubeki njengoba lawo kwakubeka khonokho. Pho kulungiswa njani Magonya konke lokhu?
Kulungiswa ngemizamo enjengayonale esizwayo enziwa ngumama Masibanda yokugqugquzela ukuthi usapho lwakwethu lwazi imvelaphi lamasiko ayo njalo siziqhenye ngakho.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ake ngithathele ithuba ukuthi ngibonge umama uShila Sibanda lo baba uMnqondo obazi Magonya lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthakazo muhle zimpapo muhle ikudibana okuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni sikhangela udaba lokwephulwa kwamalungelo abantu sigxile kakhulu udaba lwamantombazana amathathu awebanda le-MTC Alliance unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri kanye loNetsai Marova. Sikhangela udaba lolu amalungelo abo ayahlonitshwa na. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo asithinteni udaba esilalo namhla kuhlelo. Amantombazana amathathu abebandla le-MTC Alliance ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa basanda ukubotshwa okwesibili besethethwa icala lokuqamba amanga besithi bathunjwa. Uhulumende uthi ulabo ubufakazi obutshengisa ukuthi lokhu akusilona iqiniso. Ukubona njani lokho?
Ukubotshwa kwamantombazana la amathathu yinto nje engasimangalisiyo kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende lo vele kajintshanga into yakhe nenhlala yenza yakhe. Okwakathesi vele sokwesabi isayikithi thina ama-activist ukuthi uripote emapoliseni ukuthi kulabantu abakulandelayo kumbe uyathunjwa ngoba kuyagcina sekudla icala lakho sebekwethiswa icala.
Ukubona njani ukungenela osekwenziwa yinhlanganiso ye-United Nations kudaba lolu?
Inhlanganiso ye-United Nations esingenela kudaba lolu ingenela nje okusemthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi umuntu noba elecala noma engelalo kodwa kumele avikelwe alondolwezi emthethweni. Ngoba uhulumende wethu kathesi into aseyenza ngeke ukuthi use abuse ama rights abo mama laba kathesi kade belimile baba chayelani baba limazelani nxa kuyukuthi borathi balecala elokuthi baqamba amanga nxa ulecala lokuqamba amanga kumelanga uchaywa ngoba sonke siyazithumela iphambili kumthetho ndaba kathesi sebebahlukumisa bebancitsha edeli bebakopha bebalandelela okutshengisayo ukuthi vele hayi indaba yakhona isondaba nje ukuthi kuthiwa baqamba amanga kodwa sekuyindaba esingena indaba ezepolitics.
Nyoni, umbuzo wami wokugcina, siyezwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi okwenziwa ngabebandla likaChamisa kuveza sobala ukuthi bafisa ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho?
Le yislogan esijayeleyo kusukisela umgabo ekhona nje laye wayetshweni ekhuluma endabeni leyo yokukhitshwa okungekho emthethweni. Bona kuqakathekile nxa sekuyibo abakhitshwayo ukuthi into zimele zilandele umthetho kodwa bona nxa beyibo abawephulayo umthetho nokuhlukumeza abantu hayi umthetho yabo ngasebenzi. Ziningi izinto ezenzakala i-corruption, ukutshawa kwabantu, ukudutshulwa kwabantu emgwaqweni, kodwa uhulumende yabe ezithulile engakhulumi ngokokwephulwa komthetho. Kube sekubuya sekuqakathekile nxa sekuyikuthi hayi abantu sebesithi asisafuni ukukhokhelwa nguye. Hayi, akula muntu okhipha omunye umuntu okungekho emthethweni, kodwa ilungelo lethu ozulu ukuthi sizikhethele umuntu esifunayo ukuthi asibuse kanye lebandla okumele lisibuse. So asiyethuswa into le abayikhulumayo ngoba vele sesijayele.
Hayi Nyoni, sikuzwile kahle. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthakazo omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM Zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Isikhathi sami sesiphelile, sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni weStudio 7. Olebalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthakazo omuhle, zimpapo muhle. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwa lokusasa. So isikhathi kwamanje sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Igama lami ngontungameli Nkomo. Usiphatheleni lamhlanje mfundisi?
Namhlanje ilizwi lesiyalithola encwadini kaJakobe isahluko sesithathu siqale endimeni yesihlanu siye kuma lapho esiza kuma khona kumbe kule elandelayo isihloko sethu namhlanje sithi izono zolimi indima yesihlanu verse 5 lunjalo nolimi luyisitwe esincane kanti luyazigabisa kakhulu bhekana umlilo omncane uvuthela ihlathi elingaka 6 nolimi lungumlilo ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu lungcolisa umzimba wonke luthungela uphila konke luthungelwa isihogo amen namhlanje sihlobo zenkosi ezithandekileyo sikhumbuzana naleli ilizwe elikhuluma ngolimi ulimi lona lolo olusemlonyeni wakho olusemlonyeni wami olusemlonyeni kazibani okuba yilo olwenza sikhulume sihlabele lokhu esiyabe sikufisa sikukhupha ngomlomo wethu kuthiwa ulimi lolu luyisitho esincane kakhulu ungaze ube lekhanda elinganani ulimi lwakho luphose lulingane phosa lomuntu wonke osekhulile kodwa ke lona lolo limi luyingozi kakhulu ngoba nayilo olwenza ukhulume lokho okuphuma emlonyeni wakho mabona siyakwazi ukuthi umuntu ongelalimi ngenelisi ukuba nakhuphe inkulumo ezwakalayo kuthiwa ke ulimi lolu luncinyane kodwa luyingozi emangalisayo ngobana ulimi lolu yilo lubhidliza ubuntu bomuntu kumbe lwakhe ubuntu bomuntu ulimi kumele silunanzelele siyazi nxa sibala le mbali ihistory amazwe ayahamba ezimpini eziningi konke kubangelwa yinto eyabe ikhulunywe lulimi olusemlonyeni womuntu imizi iyadilika ngenkulumo eziphuma ngolimi emlonyeni womuntu ubungane buyaphela ubuhlobo buyaphela abantu bazibavungelane ijoy bengenzanga lutho baphakamisa mbe ini bekhulume ngomlomo kuphela ngakho kuqakatheke kakhulu ukuthi omunye lomunye wethu ananzelele ulimi lwakhe aluthibe aluqoboche endaweni yokuthi aphonguluyekela nje lukhuluma ingabe yini bakhona abantu abaziwayo endaweni zethu labesihlala khona abaziwa ngokukhuluma lezinto ezizilayo ezenza abanye abantu bazibanzwele inhloni nalo okhulumayo xa unyeya lulimi xa uqamba amanga lulimi xa uthethisa lulimi ingabe yini ephuma emlonyeni wakho ibuya ngolimi ulimi lwakho lulakho ukubana lubangele ungahlaliseki kwabantu kuphele ngitsho labantu abangelacala kubangelwa lulimi lomuntu zihlobo ezithandekileyo yilo lalo kanazelele ulimi lwakhe ahlale phezu kwalo alubambe alubophe lulandele izinto ezinhle ngobana kuthiwa luthungela ukuphila konke sikhulume lezinto ezizakwenza abanye bangaphatheki abanye bangahlaliseki sengitsho lasezinkonzweni siyasike sizwe abanye abantu bekhuluma izinto ezingayisizo ezingabafanelanga kangikhulumi ke ngenkokheli zalo mhlaba zithembisa abantu izulu zikwazi ubana ziqamba amanga zithi okubomvu kumnyama kumnyama kubomvu konke khonoko kubangelwa lulimi asilindeni ulimi lwethu sikhulume izinto ezakhayo ezingachithi abanye asikhulekeni baba thixolungileyo busisa ulimi lwethu lwakhe inhlala kahle ebantwini bakho lulethe udumo lonke ngakuwe ngoJesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
hage ntatelele thuba ukuthi mbonge untungamili nkomo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo kulungiselelwa usuku lokukhuleka kusasa ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalelisayo ngugibbs dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.